Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi osekuthiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga yikuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikebhe zokuzigola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Nathi lokho esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe lawanokuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba kasabonakali, inhlanzi asabonakali. Lezi nduna zona lezo lokho zitholile amarigi wona lawo, angikholi ukuthi ukhona oyedwa ngathi ngitholile lokho ukuthi ngiziphilise.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakumthwakazi buvuselelwe.
Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye.
Ibandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-insiza okusanda bhubha obesiphethe lesi sihlalo.
Isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo Maphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela we-ZANU-PF sonke sesengugodla besisakhala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni wo Studio 7. Inhlanzi zibikwa seziphelile emfuleni uZambezi osekuthiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga ukuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikebhe zokugola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezakhamizi zeBinga liphila ngokugola inhlanzi lizithengisa. Sixoxe lomela lesi sigaba idale lePhalamende uMnumzana Prince Dube Nkosibanda ongwebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Inhlanzi yiwo umkhonomi wethu oyenza ukuthi khona abantu bephile kuhle. Kodwa engikubone amaviki amathathu adlulayo kusizana namhlanje yikuthi akusela inhlanzi. Akula matemba, akula inhlanzi ezikulu amabrim awathathola kahle. Abantu badanile bahangenile emanzini baphuma bengela lutho. Isikhathi esinenge kujwayelekile ukuthi nxa abamatemba bephuma kumbe bona benhlanzi nje abagoli benhlanzi bephuma emanzini sokuyisikhathi full moon. Kujwayelekile ukuthi kubonakale abantu bethokoza phakathina kwesigaba besiba nemali zabo ngoba bayabesebenzile bathengisa. Kodwa engikubone iviki le ephelileyo kunzima, osomabhizimusi bamatemba gabala lutho, osomabhizimusi abezinhlanzi gabala lutho. Now lokho sokusitsho ukuthi lalaba abanye abamanye amabhizimusi abayabele ezitolo bethengisa lokhu lalokhuyana ngoba amakhastoma abo yibona labana abathengisa inhlanzi. Baningi abantu abaphila ngenhlanzi ezincane kumbe ezinkulu eBinga. Now lokho sokusitsho ukuthi akula oyaphila ngoba abalemali leyo mali kabayitholanga umbe isocio economy yethu leyo mali kayitholakalanga. Now abantu bazibuza Gande bazibuza abantu ukuthi imbangela kungabe kuyini. Kodwa into esinanzelelayo ukuthi kungani ubaba uMnangagwa ungani kule problem angabe elayo ngoba yonke into ayibambayo ungani ayiphumeleli kuhle. Sibonile abadlali benguqu abadlala phecheya kwelizwe ababili ababuyileyo bazohlangana laye elundoda lokhu behlangane laye ama careers abo kasazange alunga lanamhlanje. Lathi lokho esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe lawana okuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba akasabonakali, inhlanzi akasabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi ona lawo, angikholi ukuthi ukhona oyedwa ongathi ngitholile lokho ukuthi ngiziphilise. So angikwazi ukuthi imbangela ikuyini, kodwa ukudana endilakho ukuthi ubuyanga ukulamba sokuzakwanda ngaphakathina kwebhinga okokuthi sendilokwesaba ukuthi khona kuyakuba le ndlala engazakibonakale ngenxa yalokho okwenzakala.
Manje njengoba sisazi ukuba abantu abaningi khona lapho ebhinga baphila ngazo inhlanzi lezi, kuhamba njani nxa inhlanzi zingasekho?
Sesiphakathina kobunzima obukhulu Chris, ukuswelakala kwezinhlanzi lezi sokusitsho ukuthi khona sokufuza ukuthi laba abancedisayo sokufuza ukuthi behlale belindile, sokufuza ukuthi besitokhe ukudla okunenge, ngoba indlala ukulamba lobuyanga sobuyakwanda ebhinga especially kusukusela khathesi kuze kuyefika isikhathi sokuthi nxa izulu lithe lana bese sithola ke lapho siyabe sokutholile emasimini, kodwa okwakhathesi ngendlela emanzini esokuwome ngayo mbona ngani ukulamba lobuyanga kuzakwanda. Sokufuza ukuthi abancedisayo behlale bengabalungeleyo ukuthi bencedise, yikho engikubonayo in the short term okungenzakala. Kodwa in the long term phose esokufuze sikwenze ukuthi sibonisane ukuthi amanzi ethu lawana singawasebenzisa njani, njengoba inhlanzi zingasabuyi ngoba vele besiphila ngenhlanzi kusukusela kudala ilekhi le iCaribe ingakakhiwa.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente engwebandla leCCC, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kufanele usuku lokunanza owayeyinkosi yamaNdebele uMzilikazi luhlonitshwe yilizwe lonke lube yiNational Holiday, njalo ubukhosi bakomthwakazi buvuselelwe. Abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza kanye labezombusazwe sebegcizelele eminyakeni edluleyo ukuthi ngempela kufanele inyathelo leli lithathwe. Kuqhutshwa umcimbi ngomgqibelo kobulawayo wokunanza inkosi uMzilikazi, lapho abantu abakade bethe gwaqa bevunule okwesintu besina njalo besidla bejabula bendawonye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi akusoze kube le nkosi ngoba eleZimbabwe yiRepublic, ngakho kungaba le nduna kuphela. Kodwa isiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi ngesiko lesiNdebele induna zisebenza ndawonye lenkosi, ngakho kufanele uhulumende ananze amasiko ehlukeneyo okuyikho okumunyethwe lugwalo lwesisekelo sombuso.
Ibandla labantu iCitizen Coalition for Change lihlanganela lemuli yeZimbabwe jikelele ukudumisa ilanga likaMzilikazi uNgwalongwalo kaMashobana, inkosi yohlanga eyakhotha mamhla ka 11 September. Yikho ke ilanga leli thina sicela ukuthi libe kukhalenda yeZimbabwe, abantu bathi kwaqa. Sithi nje usiko lwenza isizwe siqine sibambane. Ngalokho sibona ngani abantu beZimbabwe kakhulu abesiNdebeleni kabakholisi amalungelo abo osiko lwabo. Ipreamble kungathi incwadi yokuqala kuconstitution isiqokoqela siyafunga sithi abantu bazalandela amasiko abo njengoba amasiko ayimvelo njalo ayinsika. Iconstitution yeZimbabwe chapter 15 la ikhuluma ngezinduna ezomdabu, kodwa phela uma kungalankosi akuphelelanga. Sibona namhlanje eBritain bakhalela indlovukazi ethi ngqueen silamakhosi. Yikho ke sibona ngani iZimbabwe government iyancindezela abantu abafuna ukufeza usiko lwabo. Yikho ngalokho thina sikhuthaza uhulumende weZANU-PF ukuthi kananze amasiko abantu njengoba kubhaliwe kupreambu yeconstitution la kuchapter 15 yeconstitution yeZimbabwe ethi abantu bafanele ukuthi bakholise nje bavunyelwe ukwenza amasiko abo kwenzela ukuthi isizwe sabo siqine. Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye, hatshi ukucindezela. Sibona ngani amakhosi esiNdebeleni kusize kusiya kulobhengula abhidlizwa ngamakhiwa nguRhodes. Yikho-ke sesibona ukuthi uhulumende anu kosi njengoba ayenjalo. Sizwile ubaba uMnangagwa ethi ezinye izindune zakhuthwa ngamakhiwa zizabiselwa. Ngalokho-ke lathi sithi amakhosi amakhumalo esiNdebeleni akamthwakazi kabafakwe bahle bagcwalise usiko lesintu. E-South Africa kulamakhosi, e-Britain, United Kingdom kulo Queen, kathesi kulo Charles III umntaka Queen. Amazwe amaningi alamakhosi esenzela ukuthi usiko lwabo lo lemhlobo yabo lo lenkulumo zabo esingathi indlini indimi zabo zibe zigcinwe njengoba sinjalo. Ngalokho mahlabe Zulu sithi kalale ngokuthula okangwalonga lo Majobana inkosi yohlanga eyadabula isizwe. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Mnumzana Felix Magalela Mafasmanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, obexoxa ecingweni ekwabulawayo. Ivandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-insiza okusanda kubhubha obesiphethe lesisihlalo. Lolu khetho luzenziwa ngenyanga ezayo kanye kanye lolwe Matobo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathopeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyasimangalisa kakhulu ukuba isiphangiphangi isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo baba uMaphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela weZANU-PF. Sonke sesengugodlwa besisakhala ukuthi silahlekelwe yindoda, kodwa iZANU-PF lezekhi sebetsho basitshengisele ukuba bafundi masinya masinya bavale ichapter kaMaphosa baqhubeke ngempilo esiya phambili. Angazi kumbe iqhinga lokuzama ukusijuma becabanga ukuthi kasikazimisele ekhethweni, kumbe kuseseyibuhlungu bokuba ngendlela esibadle ngayo ngendlela esibenze ngayo ubulilima. Ngithemba bona yibo abakwaziyo ukuba isiphangiphangi sonke lesi basenzelani, ngoba abantu bakogodlayo bebesakhala besakhalela ukulahlekelwa ngobaba uMaphosa. Kodwa hhayi, into engingayitsho yikuthi thina njengebandla le-CCC lapha kogodlwayo lapha eMathebeni South, hayi, sizilungiselele. Akubuye kubuyayo. Ivele ivangeli le-CCC livangeli elithunyelwa kakhulu kuward 4, livangeli elithunyelwa kakhulu kogodlwayo. Abantu yinto nje abayithakazelelayo. Asulesaba ukhetho, sizimisele njalo le candidate sileqiniso ukuba sizathola i-candidate efaneleyo, i-candidate eyasuka ebantwini bakaward 4. Yibo abaza kusho njengabahlali bakaward 4 ukuba bafuna ubani abamele. I-nomination code iza kuthi siyafika mhlaka 31 September. Sizabe silo mama kumbe silo baba ozabe ekhethwe ngabantu, esikhangelele kuba mhlaka 22 October uzasiwinela iwadi 4 ibe iwadi ye-CCC.
Khona ukuthi kuze kube lesikhala sona lesi esincintiswayo kuhambe njani?
Msakazi, i-vacancy kumbe isikhexe lesi esibe khona kuward 4 sivele ngemvana kokutshona kukababa obengukhansela ubaba uLawrence Maphosa. Ubaba Maphosa ulensukwana nje ezilutshwana kakhulu etshonile. Ngileqiniso uhlanganise iviki lamuhla kumbizolo etshonile. Njoba njilo phambilini kuba kuvele lesintwini kungani kuyazila ukuba umuntu otshonileyo esakhalelwa ngalendlela libe selitshengisa ukuba ayasethifuna ukuthatha isikhundla kade sibambile lisidlulisele phambili masinya kangaka, kutshengise mhlawumbe ukuthi akahlonitshwanga ngendlela kade kufanele ahlonishwe ngayo. Kodwa anyway, lokho yinto eyenziwe yiZANU PF lezeki. Thina njenge-CCC osokufanele sikwenze kuba siziqoqe kahle, silungise yonke into ofuze siyilungise ukuze silungele kuba sitake over uward 4 simuwini abe iwadi ekontrola i-CCC.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Obamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Kenya lapho okugcotshwa khona umongameli omutsha umnumzana William Ruto. Leli phephandaba lithi kuza kuba kule nkokheli yamanye amazwe edlula amachumi amabili. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kuleziphathamandla zikahulumende ezathumela isicelo sokuya emhlanganweni weUnited Nations ngudlu. Ukuya emhlanganweni lo kunikeza iziphathamandla zikahulumende ithuba lokuthola imali eningi kakhulu eziyiphiwa ngokuya emhlanganweni lo oqale lamhlanje eNew York khonapha kwele Melinda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisitumele ngeWhatsApp.
Njani kusifisi ezinjani ngapho sifisi ezini? Hayi, ukhulumayo ngu-Prince uyophuma engolakhe ngumpofu ngalekhesini. Hayi, ngiyathanda uyowami umbono ngala amajaha. Hayi, mthokazi. Hayi, abantu bengazihluphi ngabo kakhulu ngoba vele bona sebekhanyile lapho abami khona. Ngoba la majaha londlami ngiphathe londlami okuzwayo siyayethusa abantu lapho esindebeleni kakhulu. Abantu befuna ukuyithemba but abantu abaningi sebebile ngodlame lo labalalo. Abantu abangafuni ukuboniswa ngoba bonisa suthethisiwe siwumzukulu eshona. Hhayi, imithakazi yehlulekile osokuyenza abantu bengayithembi becabanga ukuthi ngezana. Hhayi, thina udlama zilufuni emandebeleni. Imithakazi kayini ngento yayo le igugrawunda siyifuni sikhathile ngayo abami zinto zabo lezokulwa le ukulwa sikufuni bantu bemthakazi bemiphana abantu bezimbabwe ngesicebo.
Ye Studio 7, Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi weso Chris Gande, uTungameli Nkomo, lo mama lo mocho kena kumede side, hayi siyamamukela umama mpela. Sidiliba binjalo ku Studio 7. Uyazi namhla ngizathanda ukuphawula kancane nje ngesisisile mthwakazi. Uyazi ukuthi mina ngumthwakazi impela, ngiyathanda imthwakazi Republic Party. Kakhulu le card ngiyathela every month, ngiyathanda kodwa isicelo sami nasi next year njengoba sivota umqondisi kumele ukuthi atshele abalandeli babo ukuthi abavotele iPresident Chamisa. Sesithi ke ama-councillors ama-MP kube kwamthwakazi konke, sikhiphe iZANU PF out lapha ke sesimele ukuthi sitshane namaqiniso bantu, sitshane namaqiniso singajoni sifihlana neqiniso. Into esingasayifuniyo laphana iZANU PF out, kodwa umthwakazi vele siyawufuna, umthwakazi siyawufuna. Okwamanje njengoba ungakabi umthwakazi wethu asibe sivotele noChamisa as a president, iZANU PF lomnangakawephume labantu bethu laba basechikurubhu laba sebanjwe iZANU PF echikurubhu maybe sebengaphuma ngenxa iZANU PF siphuma empusweni. Labantu laba ababotshwa abethu be-MRP bonke sebengabathola ukuphumula, iZANU PF ngaphuma empusweni. Okwamanje kasibenisifa kuChamisa as a president, isicelo sami lezo. Ngingazi ukuthi lizabasamukela njani abantu bemthwakazi, kodwa isifiso sami ngiyayithanda i-MRP nge-100%. Kodwa kwamanje njengoba umpresident wethu umqondisi angene ku-presidential, asivoteleni upresident Chamisa. Singathi njengoba upresident wethu umqondisi angene ku-president sesigoqa izandla, hhayi ngomna kube kwenjalo abantu bakithi asivoteleni bani uChamisi president sibone ukuthi kahle kahle yena umfana lo uzasenza njani singabantu abadala athi singapha sayime sifake imbono uza abantu lawo beyizwe
Studio 7 linjani abasakazi bonke abasakazela indaba ze Studio 7 ezimqotho sisizwa indaba ezinhle mina nginguDaniel Nxumalo ngiphuma esigabeni seLupane ngisithi bakithi asiguquleni ukutshintsha umbuso siguquleni ukutshintsha umbuso sikhupheni iZANU-PF iZANU-PF isisilimazile kathesi ngikhuluma ngisekuvi district uward 9 esijawukwe ngisithi linjani lonke zihlobo bakithi elisemazweni siyalicela siyalincenga buyanini lonke lizongezelela inani engabibe lokhe likhala lisithi izinto azilungi lina lihlezi kuphela lichovela abantu abakulona leli lizwe lokhu ukuthi khona njani thina sifuna ukuthi sifake umbuso omuthi okhululekileyo sinje singamayouth akulalulutho esilubona luhambayo siyacela bakithi please come to vote abantu ababuye bezongezelela inani siyabonga ufunde irekhodi leyami le siyabonga
Evening Studio 7 yeah ngisitsho abantu bakomoyo labo moyo mqondisi moyo SK moyo Jonathan moyo vani kanti indawo abantu bakomoyo labo ekhanya bele ekuthengisa kiwo ayindaba engathi abaqedakali ukuthi vele bafunayo politically these guys bakomoyo laba you leading us nowhere alikelekele kokungena abanye abantu lina nxa lifuna lingabe zangi joinani zangini le kumbe lingabathengisi thengisani liyakuzangi le khona kanti wena mqondisi we-MRP the way you are talking all the time indaba ongabotshwa which shows ukuthi ula ma-connection kuzani kanti indaba wena bengazake bakubophela okuvalele njengabosikhala uyabotshwa abantu nababanye abantu kathesi abantu babotshwa labo MRP 9 wena uphadle njani all those questions are raised and don't dare enter kuma-elections ngoba elawula support uyazihlalele nje mfana muzidlela umbumbule ekhaya bona abutshiyane le nto yonkele ngoba vele abantu ungakutshela abantu kathesi ngale century wena ukuthi ngiyaquma uquma ingqamu yakhona kuqunywa ingqamu bani akulalize liyaqunyala wena you have no support abantu bemathebeleni they hate you kwedlula amashona so hlala phansi ufanami uphumule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usethule imbiko emayelana namazwe omhlaba angawapha usizo lwemali. Lawo mazwe kufuze atholakale esebenzisa imali ezikhokhelwa nguZulu wesizwe lapho zihlawula izintela ezijiyeneyo ama-taxes njalo etshengisa uZulu ofuna ukwazi ukuthi zisetshenziswa njani lezo mali. Uhulumende welemelika uthi kufanele kube lokuncintisana okungela nkohlakalo nxa amankampani azimeleyo edinga umsebenzi kuhulumende kwezokwemba lokunye okunjalo lokhu akumelanga kwenziwe ngensitha. Kodwa kumele kwenziwe egcekeni okutshengisela ukuthi akulamfihlo. Ilizwe leZimbabwe litholakale lingelinye lamazwe phakathi kwenani elingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 angenelisanga ukubamba leso silinganiso. Kodwa libe ngelinye lamazwe angamachumi amabili lasikhombisa 27 kuwona lo atholakale esetshengisela ubungcono obuthize ekubambeni ezomnotho welizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Joseph Chuma wesiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo eyingcwethi kwezomnotho ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende omusha uyenza imizamo yonke ukubana ilizwe lethu libe lobudlelwano namazwe wonke awumhlaba lojikelele. Uqalisile ukuvula izinto, sibonile ukuqala ngokhetho luka-2018 lapho kuvule khona ukuthi ama-observer wonke abafuna ukubuya babuye. Uqalile ukubana aphumele egcekeni ngezinto eziningi ezimbalwa. Konke lokhu kukhombisa ukuvuleka nokufuna ukubana kubonakale ukubana izinto zonke zenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela ebalulekileyo.
Umbiko lo ubona uyinto enhle yini uMnumzana Juma?
Kuhle nxa uhulumende we-America esekubona khonoku njalo ebona ubana silungisa sisiya khona ngale. Sizayala silokhu silungisa, sizayala silokhu sifuna ukubana sidlelane nabantu bonke njengoba nje sazibona umongameli welizwe uvamile ukukhulumana let's re-engage and also let's engage ukwenzela ubana sikwanise ukuhlala labantu bonke u-global village le esiphila kiyo. So iripoti yabo leyo nxa bevuma ukubana kule mzamo eyenzakalayo kuhle konoku bangavula amehlo abo kungenanzondo phakathi bazabona ubana for sure uhulumende uzama ngamandla wonke ukubana alungisise izinto ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamazwe wonke kuhlanganisa la i-America.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engcwethi kwezenotho. UGainer uphinde waxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamafitshane elemeliyo lithi lona liyananzelela ukuthi amazwe agoqela eleZimbabwe bakhatha njani ezomnotho njalo ezokwembiwa nxa kunikwa abantu ukuthi bazisebenze zenziwa ngendlela yini. Basi bethatha ke lolo lwazi baluhlanganise bacubungule kuvele ukuthi bafake esikalini sokuthi ngobani abakwenza kuhle. So ngamafitshane bona bathi ngiza kufaka njengomzekeliso ukuthi bathi kule klasi yabantwana abathize amaklasi mhlawumbe amabili amathathu alabantwana besikolo bathi kule klasi elengcitshi ezibonisele ukwazi ulwazi lomcepheshi bokwenza lezi ndaba ezigoqela umnotho, i-corruption, inkohlakalo. Iklasi yakuqala eyabantu eyamazwe awenze kahle iZimbabwe vele ayikho lapho ngoba yona ilezikiwi ilezigebenge ezitshontshayo.
Thi iZimbabwe itholakala kuyiphi ke iklasi ngoba umbiko lo uthi izinto sezisiba ngcono?
IZimbabwe itholakala kuklasi yokugcina ezehluleki ngenkohlakalo. Bathi bona kule klasi yokugcina engaboni lutho ehlulekayo iZimbabwe ikhanya i-student mbe isifundi esingconywana. Mhlawumbe ngithi eklasini eyabantu abayiziphofu iZimbabwe itholakele ingomunye walabo abalalihlwe elilodwa.
Livumelana lakho yini lokhu okukhitshwa embikweni wonayo?
Sina siyavumelana lakho ngoba siyakubona njengamaZimbabwe ukuthi nxa kunikwa ama-contract eyokwemba ezomnotho kunikwa amaChina, amaChina akhona azala abantwana babantu abakuhulumende kumbe bona laba bakuhulumende. So sivumelana lakho kakhulu. Okusimangazayo kakhulu yikho kodwa nje ukuthi bathi sokubuya kube ngcono. Njalo onye okusimangazayo ukuthi i-America iyakutsho lokhu ukuthi iyabiza ncedisa nge-aid emazweni afana agoqelwa eZimbabwe. Kodwa abeZimbabwe balokhu bephethele ukuthi baphethwe ngama-sanctions elizweni le-America.
Lingathi kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana loncedo lolo olukhiwa lilizwe le-Melika?
Sina njengezabo sicela ke ukuthi mhlawumbe i-America sokufike isikhathi sokuthi isebenzise i-aid leyo eyinika iZimbabwe lama-agencies aweZimbabwe ukuthi ibhalanse le nto yama-sanctions, ukuthi ithathele i-leverage leyo eyinika iZanu-PF yokuthi ihlale ikhala ngama-sanctions beyisebenzise nxa benika uncedo ezweni leZimbabwe ukwenzela ukuthi iZanu-PF ingahlali ikhala ngokuthi kulama-sanctions incitsha abantu i-space sokuthi kube nokuhlala kuhle kube le demokrasi elizweni.
Alo-ke ngumsongelwa Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe. Esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi yosokutshiya inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakwaMthwakazi buvuselelwe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.